Ikalibo nani, niyazingelea langi kamale nkosi yetu Jesu Kristu wase Nazareta. Ikamalani mtombi elama, isuwa unyeta kukumalo, mokzalo mkuma e Victoria Falls, Mkosana Township, Mfela Ndawoni. Nkale umculo wegospel last year, 2018. La engikhuphe khona isidi lami lokuqala elesihloko esithi ngathunywa ngubaba emhlabeni. Ngase ngikhupha elinye elesibili kuwo lo nyaka inyanga le edlulileyo elesihloko esithi tshintsha ukwenza kwakho. Igama lebhendi yami yizimvu zenkosi. I-music yinto engakhula ngiyithanda kakhulu kusukela ngisasesikolweni ngisasemncane. Sengize ngingaka lokho ngiyithanda kakhulu. Kwakuliphupho lami elokuthi nami ngelinye ilanga ngibe ngumculi. Ngoma ethi tshintsha ukwenza bekuyindlela yokushumayeza abantu ukuthi basuke endleleni elobumnyama behambe ngendlela elokukhanya, bebe nothando, bebe nokholo ukuze beyongena ezulwini bengabapheleleyo, besabe njalo isono, bengalilahli ithemba ngoba sekuseduze la esiya khona ezulwini liyayiwa. Abantu abafuna ama-CDs awezimvu zenkosi bengasithola kule number 062-218-8627, 062-218-8627 or ku 074-451-2164. Ngikhona ku-WhatsApp, sikhona njalo la ku-Facebook izimvu zenkosi. Njalo ngilokuphromotha endaweni eziningi kakhulu ngeyi-16 zibe ngisesoweto e-Freedom Park e-Shoprite. I'm really sorry.